Sathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Kanikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kwabantu bakhe.
Elemelika selichotoze uhulumende weZimbabwe phezu kokubhaxabulwa kwabasekeli beMDC ngamapholisa izolo.
Labanye angabadajula izindlebe, abanye badajula amakhanda, abanye izinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi zingama-private.
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo ezibhedlela ebusuku izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazeke kakhulu ngochuku lwamapholisa aseZimbabwe kulandela ukubhaxabula akwenze abasekeli beMDC eHarare izolo. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibo Negi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lomkhuba wokuhlukuluza uZulu njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Amapholisa ahlasele abasekeli beMDC emahofisini aleli bandla eHarare ngesikhathi bemelele umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abethulele umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lokwenzakala elizweni oweHope of the Nation address. Abantu makhaza ekade bezihambela esitaladeni abagoqela amakhehla lezalukazi labo batshayiwe balimala kakubi. Embikweni wethule enkundleni yeTwitter, umnumzana Negi uthe isehlakalo lesi sikhomba sobala ukuthi ukwesulwa kwemithetho ecindezelayo egoqela owephosa akuguqulanga lutho. Ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso welizwe, sona athi sivumela abantu ukuthi babuthane ngokuthula. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Abantu beZimbabwe kumele bakubone kucace, kuphambi kwabo, kusemehlanabo, kuseduze, kusendlebeni zabo, ukuthi bakubone bakuzwe ukuthi owalayo ubudlelwano obuhle obuzadala imisebenzi ema-industry, obuzavala amaphotholi emgwaqweni, obuzavula izibhedlela, obuzakwenza izikolo zibe lamabhuku, ezakwenza ukuthi abantu bonke abasebenzayo bahole nguhulumende weZimbabwe. Udokotela namhlanje uyakubona khona lokhu ukuthi owalayo ukuthi ahole kahle nguhulumende weZimbabwe. Teacher uyakubona, unesi uyakubona, zonke izisebenzi, ongelamsebenzi uyakubona namhlanje ukuthi owala ubudlelwane namanzi omhlaba, ubudlelwane obuza kwenza ukuthi kudala umsebenzi livuke ilizwe liphilwe ngumhulumende weZimbabwe ngokubusa kwabantu, ngokutshaya abantu, ngokuhlukuluza abantu, ngokuba kalikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kwabantu bakhe. Ngakho ke ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguquke ezenzweni zakhe lezi ezimbi kangaka ezisolwa ngabantu beZimbabwe, ezisolwa ngumhlaba wonke, akulabudlelwano obuza kwakhiwa phakathi kweZimbabwe leMelika le-EU lawo wonke amazwe omhlaba ahlonipha ilungelo labantu.
Ngokutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu esikubone izolo lokhu Ncube, singabona eleMelika lisengeza izijeziso zalo yini kuziphathamandla zikahulumende?
Akungeke kumangalise ukuthi namhlanje ubone iMelika isingezelela abantu abangena ezijezisweni. Akungeke kumangalise, angeke kwethuse njalo, ngokuba nxa kulabantu ababusa ngalendlela abangazi ngahloni pabantu bakibo, abangahloni pabantu babo, abantu beZimbabwe. Gambuzu ucelwe yiMelika, ufundiswe yiMelika, ukubusa kahle izwe leZimbabwe. Kanti impi yayingiyani, iLiberation War yayingiyani, kungani kuthiwa kulama war vethi ayelwelani, kungani abantu babesegangeni, babefelani, nxa babengafeli ukubuswa kahle, nxa bengafeli imisebenzi, nxa bengafeli ukuthi kube nezibhedlela ezisebenzayo, izikole ezisebenzayo, imigwaqo esebenzayo, kube lemisebenzi yomuntu wonke, omutsha, omdala, hlonitshwa amalungelo abomama, hlonitshwa abantu abangavumelani nawe, ngaphandle kokuthi ukubusa kube ngokulungileyo. Akula lapho kuyiwa khona. Nxa kungalungiswanga zona lezo zinto, izijeziso zenotho ziyeza zisendleleni ezizaqondiswa kubona laba ababusa kabi. Kuzathi kusasa babuye bakhale futhi bathi bona nti liyabona amazwe aphetsheya oMelika labo bani bani basiphatha kabi. Kanti bona ibabaphatha kabi abantu beZimbabwe. Labana bazama ukunqanda kokuphathwa kabi kwabantu beZimbabwe. UTrump naye wonke umuntu waseMelika ngakhothi sicela libuse kahle abantu beMelika. Bacela ukuthi busa kahle abantu beZimbabwe. Abantu bakini omakhelwane bakho. Osibongo sinye labo okhuluma ulimi olufana lolwabo ubusa kahle abantu hlonipha amalungelo abo kuphela nje into abayikhuluma kambuza ucelwe ukuphatha kahle abantu abakho uyabunga ubaba onjani uyabunga umama onjani uyabunga umuntu onjani
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abalinyazwe ngamapholisa laba ezibhedlela izolo ebusuku. Ibandla le-MDC lithi amanye amalunga alo abotshiwe kodwa alikabikwazi ukuthi etheswa cala bani. Embikwena wethule kuTwitter uChamisa uthe abalimale kakhulu bagoqela owesilisa osekhulile odabuke ikhanda uBernard Karapo oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha kanye lomunye owesifazana. Umgcinisihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi uhitshwe intuthu yetiyegasi kulesi sehlakalo njalo. Uthi laye wethekelele abalimeleyo. Nangu exoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lo munye ubaba esimfikileyo nxa likhangele amapikitha aphumayo ubele wovorusi eyiblue. Ngubaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini eMDC wahlangana lamapolisa bamdabula ikhanda. Lo munye umama elimbonile yagqwegqwe esimhlanga. Umuntu ade ezivelela ngekhaya efika kumne wabo eMbiri. Bachaya bakhaba baqamuka idolo. Kulabanye angabadatshula izindlebe, abanye badatshula amakhanda, abanezinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private, sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights. Ngoba nti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke zethu ezikarhulumente zivaliwe. Suba kuma-private, abanye sebethungiwe, abanye sebelatshiwe, abanye bamele bangena emtshineni babakhangela ukuthi akulamathambo aqamukile, abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangawahlanganisa yini bangelise ukuthi bahambe laba izandla kumbe inyawo zabo zisebenze. Kulabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu, wakhathesi inombolo yababotshileyo ayikaphumi. Isikhuluma kunjenje base Harare Central, abalandeli bethu bebengikhona ngale besayabahambiseli ukudla. Sesizakuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababameleleyo.
Lina liza likhweza yini lolu daba emapholiseni? Njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho?
Izingaze sikhweze lolu daba emapholiseni akulampumela akunamusha. Unyaka lodlulile abantu abadutshulwayo kwabizomani omontlante kwenziwani kwenziwani ukuthi sihlezi kunja kulangito yedwa oseke wabuswa. But silethemba lokuthi umhlaba wonke jikelele uzubonele okwenziwa nguhulumende wezani. Ngoba bebevika ngodaba lama-sanctions umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu lwema-sanctions bengazi ukuthi kulokuqili ababenzayo nambo sokuphumile.
Sibonile njalo kweyinye ividiyo amapholisa saxoxisana lezinye iziphathamandla zenu bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane laphana.
akula mthetho othimele sasisa amapolisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikho ukuqala ukuthi sekwenze konoko njalo ukuqala ngathi lezani yayikhandi yebuthana ezani uPF ingane akazibona sibona amapolisa ebachaye bagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata.
Akazange ke sivale asiqali konoko ngoba ngathi ngabe sifisa abalandeli bethu esikhathini eziningi asineli emahofisini yethu. Kuzanti futhi sine phandle konapana sifake imicimbi cimbi yethu sikhume nabalandeli bethu baqede konapha badobadobe babuye lezindlini
manje kusasa ke lenzani nalolu daba
kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavukile ikusasa siseza ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomboni okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhana ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini hayi uthenga ukudla ungena emnyango endlini uyabuyile ngisihle phele udle kuphele siza kuzwa ngakho kusasa nxa kulo muntu phandle la ongasitshela ukuthi thine sesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli dubo hayi sicela ukumuzwa lo ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yinsinda abaphenduli kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutshule sireje singene emgwaqweni sizihambela siyatshaya sipanyela inyawo lengalo so ungayizi ukufa ikuphi.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kodwa isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 kunsukwana ezedluleyo ukuthi kabalayo injongo yokuhlukuluza ibandla le-MDC nanku balivumele ukuqhuba umhlangano walo emabhuku ngesonto. Sokusungulwe uhlelo lokuphathisa abalimi bemaphandleni ezansi yamandebeleni ngokulima ngamathalakitha kanye lalenhlanyelo ole-Presidential Tillage and Input Scheme. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo, umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yamandebeleni, umnumzana Bert Nkonqube, uthi urhulumente unanzelele ukuthi indlala ekhona idale ukuthi izifuyo ezisetshenziswa ukulima zicube kungakho kuyadinga ukuthi kusetshenziswe amathalakitha ukulimela izakhamizi. Uncube okhuthaze izakhamizi ukuthi zilime ngenhlanelo eziyitholileyo hatshi ukuthi ziyayithengisa. Umlimisi osebenza phansi kohlangothi lwe-Agritex umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu ukhuthaze abalimi ukuthi balime ngamathalakitha ukuze benqabela ukutsha kwezilimo masinya.
Isektha silimisi sibuya lamajoki nomlimi le-fertilizer lenhlanyelo sidweba sufaka i-compound D sufaka inhlanyelo sigqibele kwenzela ukuthi sithole ukumila impande zihambe kuhle nobumanzi bubambe kuhle.
Unkosikazi Trainer Ndlovu owalwa impi yenkululeko njalo ngumfelokazi ehlala esijubani ngomunye wabathole inhlanyelo.
Uhlelo lolo lohlanyelo olufikileyo mina hayi luyandithokozisa kakhulu ngoba ngibe ngumama wakuqala ngingumfelokazi ngibhine ezinye intandane ngiliwovetereni basala ukulima ensimini yami yikho kuyandithokozisa so kusasa ngizavukela emasimini.
Umnumzana Super Sebata nezinye sezakhamizi sezijubani oveze ukujabula ngokuthola inhlanyelo leyo.
Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ezulelini nesivune kuze ilizwe lethu libe lokudla.
Abalimi baphiwe isisindo samakilogram alitshumi 10 kg yonhlanyelo yomumbu emabele lenyawothi kanye lemvundiso yohlobo lwe-compound D le-ammonium nitrate njalo bakhangelelwe ukuphiwa imithi nokubulala imhogoyi. Imuli ezedlule inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu 150,000 ezansi emandebeleni zikhangelelwe ukuthi zincediswe phansi kwalolu hlelo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseguyu ngu-Albert Ncube.
Qhubeka lusegudwini udaba lokususwa kukamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esikhundleni sokuba yinduna yenhlamba baloyi lidale lezinduna zenyakatho yamandebeleni. izinduna lezi zithi umne wabo olizibulo uJoram Ndiweni nguye omele athathe lesi sikhundla. Kodwa imuli yakwaNdiweni ithi akekho olelungelo lokususa unhlanhla yamangwe esihlalweni ngaphandle kwayo. Isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo umnumzana efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umndeni wakwaNdiweni kumele ulungisise lolu daba uwodwa kungela kungenela kwezombusazwe.
Into edingakalayo ukuthi bakulungise ngekhaya, bakuthuthe ngendlela besiko lesiNdebeleni livele lisebenza. Lokho kangisho ukuthi kakusetshenzwanga ngendlela yesiko, ngiphinda khona lokho mina lawe esingabe sikukhangelele. Nxa ngabe kuyikuthi ukhono lesikhalazo kakulungiswe ngekhaya, kuphele ngekhaya, kungaze kwaba yinto ebhebhethekayo igcwala umhlaba wonke. Yikho lokho esikukhangeleleyo njengabantu abathanda amasiko, abalandela amasiko, ukuthi izinto zilungiswe ngokwesiko ngaphakathi kuvalwe umnyango ukuze kungaqhathi abantu kungadingekile.
Ngokuzwa kwakho umnumzana Joram yena uthini kanti?
Ya, mina ngilindele ukuthi azikhulumele ebantwini ukuthi singamkhulumeli. Nxa okuningi okusuka sekubhalwa kuyabe sekubhalwa ngaba izinto ezinye ezingasiloqiniso, ezinye njalo abantu abazicabangelayo. Ngakho-ke kuhle yena ngokwakhe endaweni enjengomsakazo kanti azikhulumele ukuthi kambe uyafuna yini ukuba yinduna, kungani efuna ukuba yinduna endaweni yokuthi unhlanhla okhona induna unhlanhla abe yinduna, kube yibo abazikhulumelayo. Kuba kuhle kanjalo ukuthi kulelu hlangothi kukhulume induna, kulolu hlangothi kukhuluma umfo wabo, ibe ngiyangaphakathi kanjalo ize ilungiswe. Njalo njalo ukuthi ngibeke into enye eqakathekileyo ngingakhohlwanga, ukuthi into eyenzeka ngale ngakomdlalo ngakwaNdiweni kayilani lalokho abantu asebefuna ukukwenza, ukuthi kubonakale sengathi amadonga abafowethu besitongeni balwisana lobuduna bakoDweni. Akungaqhathwa isizwe, akungaxegwa abantu, kakulani lo labantu besitongele, kakulani labantu besikhalangana, kulabantu labantu besisuthwini, akulani lo makhelwane, kakulani. Yinto efanele ilungiswe ngaphakathi, labo abasukumileyo nxa bekuxoxwa zinduna bebekhuluma bezinduna hayi bengamadonga, bebekhuluma bezinduna hayi bengamanambia, bebekhuluma bezinduna hayi bengamaNdebele, bekuyizinduna zeMathebelele and North. Asikuhlonipheni khona lokho, hayi ukuthi siqalise ukuthi sithi thina le nduna ingumhlobonje, leya nduna ingumhlobonje, akuqondanga lokho.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umasipala wakoBulawayo usezavalela uZulu amanzi okwamahola angamashumi ayisishiyagalolunye lambili 92 hours ngeviki ngoba esesilela kakhulu emadamu. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uMnangagwa kasoze akhulumisane la mabandla angekho kumanyano wePoland, njalo kasoze avume abakwamanye amazwe bengenela kudaba lweZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani bantu beStudio 7. Siyabingelela nathi baba. Bantu bakithi kunzima kwelakithi, nasikhala kakhulu ngomuntu ofana lo Believe Gawule lo. okhuluma kabuhlungu kangaka shiwa abantu bebulawa indlala ilizwe lonke leli abantu bayafa abanye bayagula ezibhedlela kathesi abanye bayachaza abanye abantu ngapha liyabazi ukuthi bathi bona bakhela amatisha amanzi kwezinye indawo izifuyo ziyafa ye kungapheliwe kahlola nelilanga siyabe sikhuluma kanjeni ugrieve gawuli leyo esebaleka laye sehlala kwamanye amazindla lamanqina sokumphelele kungekona okokwenzayo ngoba kangeke abantu bonke ilizwe lonke bekhala ngendlala kangaka yena kunguye yedwa umuntu okhuluma kubi kangaka emele umnankagwa yena emkhayeni ukuthi umnankagwa uvele ungumbulali yena ungumkhuquluzi wenotho yelizwe yena emmele ngale ndlela
nabingelela msakazi igama lami ngucaba ngani Malingandlovu intabuka embalibane edibheni lembuzini kakhulu nje mina bengindesicelo kubaba lo kuthiwa ngubelief gawule ukuthi kake sihloniphe shwaba kithi ngicela ake sihloniphe especially thina ngapha ebantwini besindebele cela sihloniphe noma engabe sidla yena khona ngale kuzani cela adle ethule ngoba isizwe sakithi siyahlupheka so yena ngendlela okhuluma ngakhona kuclear nje ukuthi yena uyasutha uyadla uyasutha so sicela adle ethule maye yena kumhambela kahle konke sicela kumhambele kahle ethule kulokuthi ebelophethe ekhuluma esenza show esizwe ubuhlungu lokhu ngendlela okhuluma ngakhona usizwe ubuhlungu ngendlela thina izinto ezisihambela ngakhona akulanto esihambela kahle thina yonke into yamimochakele kithi asilala amanzi inkomo ziyacuba zifile yonke into izinto ziyadura and then bayehluleka ukuthi like njenge-government bekwazi ukuthi bekhulumisana nabo somabhizinisi ukuthi beyehlise iy'ntengo zamapetroli konke intengo zokudla bathule nje zwi okwabo kuphela ukuthi babonakala befulaa ngendiza zangaphandle kwamazwe bekholisa bona lemuli zabo so sicela ukuthi especially umuntu ofana lo baba lo gawule kake sihloniphe kethule
ngiyabingelela nami lapha kustudio 7 igama lami nguvusa umuzi mpofu bengicela ukudlulisa lokhu ivele yona indaba yakithi emathabeleleni iyahlupha njengoba sikubona sesikuthola ukuthi uchief ndiweni nje kuthiwa usesuspendiwe usekhitshiwe ekuduneni ivele iyahlupha le ndaba ngoba izanu PF yona ngokwayo lo ngumsebenzi wezanu PF sonke siyakwazi lokho ivele isebenza ngalolu hlobo ayifuni ukuchallengewa uma isenza izenzo ezimbi ayifuni ukuchallengewa uma isenza against ulungelo lwabantu ayifuni ukuchallengewa entweni ezimbi ezenzayo ungayichallengea entweni ezimbi ezenzayo isukusanshina isukufakela ama-sanctions siyakwazi ukudala kuqhubeka lo ekithe emathebeleni izanu PF lokhu isifakela ama-sanctions masithi siyaphakama siyakhala sikhala ngamalungelo ethu emathebeleleni izanu PF iyaphakama ifakele abantu bemathebeleleni ama-sanctions izolo lokhu bebekhala bona bethi akurimuve ama-sanctions amazwe angaphesheya akarimuve ama-sanctions kodwa bona ezweni labo babhizi kwelikamthwakazi basashishina bafaka ama-sanctions emathebeleleni kodwa bona bayakhala bayacindezela ngapha emathebeleleni lokho yinto esiphatha kabi lami nginje ingiphatha kabi lento engiyibonayo namhlanje sokuthiwa uchief ndiweni kaseyiyonduna kanti ubeyinduna wayengene kanjani ekudineni babemvume kanjani mase bezokubona namhlanje ngoba namhlanje uye waphakama njengomuntu eyindoda phakathi kwezinduna wachallengea into erongo kazange avumele into erongo ebisenziwa liqembu elibusayo yinkho lokhu sokumele bamsashine nje bamkhuphe ubuduna kutho ukuthi undikweni benguye indoda kuwo wonke la machifu lawa khona lawa machifu wonke akhona lawa akubona ububi obenziwa yizanu na kuyakhathaza kakhulu kutho ukuthi la manye lezi ezinye induna lezi kutho ukuthi akusizonduna ezimele ulungelo lwabantu akusizonduna ezimele abantu zinduna ezimele iqembu elibusayo kuyacaca nje namhlanje lokhu uma singakuvumela kuzoqhubeka kanjalo kutho ukuthi akukho induna ezisimele kutho ukuthi sinabe simele ngundiweni nje cha ngoba uma ebona into embi uyayichallengea waphakama usefela lokhu
alibonani balaleli besitudio 7 alami into engiphawule ngendlela umbuzo umnankagwa wenza khona elizweni lakithi umbuzo lo uyabonisa ukuthi umbuzo wabantu abalambileyo ngoba alukho utshintsho abalenzayo abaphathi belizwe okwabo nje kutshontsha nje imali.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabutho akwele Syria ahlasele enye inkamba ebihlala abantu abadudulwa yimpi izolo abulala abantu makhaza abalithumi lanhlanu. Elemelika selethese owake waba ngumtshutshisi kahulumende wakwele Kenya umnumzana Amos wakho izijeziso phezu kwamacala enkohlakalo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukuncintisa bemele ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli babe lenkulumo mpikiswano izolo lapho ababuzwe khona ukuthi benganqoba udaba lwemisebenzi yenkohlakalo etheswa umongameli Donald Trump bazaluphatha njani. Okhokhelayo ngemiklomelo kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uthe alubana ethe wanqoba umtshutshisi kahulumende wakhe nguye ozakutsho ukuthi uTrump uyetheswa amacala yini kumbe hatshi. Umnumzana Bernie Sanders laye wethule impendulo efanayo. Incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi bekungaba lula ukuthi amademocrats anqobe umongameli Trump kukhetho alubana lo muntu ofana lwake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama.
Okukhanyayo ukuthi bayamswela umuntu njengo-Obama. Bayamswela sibili umuntu njengo-Obama. Sokuze ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana uSanders umuntu ukuthi impilo yakhe iqinile sibili kayixegi. Ngibona uSanders ubengenza ngcono kulo Biden.
Kodwa uBiden umsolani nanku phela waba ngusenator okwesikhathi eside wazoba ngumsekeli njalo kamongameli weMelika ngesikhathi sika Barack Obama.
Kona uqinisekile Nkomo uJoe Biden sibili ngalokho esithi thina iexperience ulala sibili experience siyakwazi sonke lokho kanti akekho ole experience enhle ukudlula eka Hillary Clinton. Laye uJoe Biden uyakuvuma lokho ukuthi uHillary Clinton ule experience enkulu njalo eyiyona edingakalayo emuntwini ongaba ngumongameli welizwe elinjenge-America. Kodwa ke yena uJoe Biden akulanto sibile engiyisolayo ngaye.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Siyalamukela ababukeleyo kuFacebook kulo team Sabangana uthwena amavuko bakithi. Pressure Nzuza uthwena livuka njani. Arthur Khumbu Ncube uthwena morning. Ubuye uthi izanu vele nje ingumbulali ngeke atshintshe umnangakwa. Kuzoba lo vanele Nkomo uthwena kanti wona amapholisa la aphila komunye umhlaba yini. Sikathele thina emaphandleni sitsha injanga ekhanda. Ngisendawana village eLupane. Loyisa Ndlovu uthwena good morning msakazi. Zingaye Gwebu sizagcina ngawe lawe uthi kunzima yazi. Singa kehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Elemelika selicothoze uhulumende weZimbabwe phezu kokutshaywa kwabasekeli beMDC ngamapolisa izolo. Umholi weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngwa Fast 7 na. Asibaneni kusasa ngesikhathi esifanayo half 6. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.